umuntu wonke uyaphiwa ithuba lokuthi alungiswe ulutho. Njengoba ukukhuluma okwenzwe ibandla elezamPF elingukhulumende ukuthi kuzaba lobunzima yebo ye. Kodwa sikhanele ukusaza ukuthi imizamo yonke le engabe ilungiswa ibandla lezamPF lokhulumende abantu kusasa bazakukhulisa yebo ye siphakathi kohlelo olokuthi ngamuntu ezakhululeka vele uhlelo lukhona umhlelo ngathi umhlelo ukhona. Okukhona ukuthi izinqumo zolezo ezikhona ngezizakhangelisisa ukuthi abantu bazahlala kuhle kusasa ngoba into zonke zonakele emuva ngale. So ubaba uMnankagwa laye uzama ngokusebenzisa ama-technocrats abanjabo uMthuli Ncube siyakhanda ukuthi labana izamto ezingukuthi sekuhlala ama-technocrats ukuthi sebekhona sebencisana lohulumende bancisana lobaba uMnankagwa ukuthi ilizwe libe ngendlela enhle ukuthi alibaphile kuhle. Yebo ye ubunzima bukhona akulamuntu owalayo naye upresident wawuvuthi ubunzima bukhona kodwa sibekezeleni kusasa kuzalungi.
Abaningi Nkomo bakhala ngokuthi udaba lwenkohlakalo yilo osolubulele ilizwe njalo uhulumende ukhanya engaluqakathekisi kakhulu ngoba ingqungquthela zenkohlakalo zikhanya ziphakathi kwakhe uhulumende. Ungathini ngalokho?
Ezinye izinto kuyabe kufanele ukuthi kulokhu kukhuluma kwabantu lokukhuluma okuliqiniso. Abantu kungenzekala ukuthi kwesikhathi bakhulume ngendlela bona bona ababona ngayo izinto okungayisikho iqiniso njalo okungelabo ufakazi. Mina engakutsho lapho kaNkomo ukuthi asimekeleni lawo mathuba asekhona asevezwe yini libandla kanye lokuhulumende ukuthi kusasa izinto zizalunga. Wakhalathe iZANU-PF njengebandla elisembusweni alikhethi ukuthi lumuntu ngowebandla kumbe lumuntu ngani. Nxa ukorrupt ukorrupt, nxa uphambanisa uyaphambanisa. And kunjalo nje sikhandela ukuthi khona even laba abazabuya bekhala abantu laba ukuthi abaphambanisa abale corruption benza lokhu nalokhuyana kufanele babotshwe bonke bangena ejele kungela ukuthi lo ngwaliphi ibala kumbe lo umi ngingasithi isigaba singathe kuphilela.